So we zika descend up ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kolo kompani ngani kuthekisa ukuthi ukhetho luka 2018 luzaba nokufundwa ngokukhulu kakhulu sokufanele ukuthi namanye amazwe baqale ukulungiselela ukuthi babe khona ekhethweni luka 2018.
Zianda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezanu-PF.
Impilo isinzima ezibhedlela uhambeki sekukhangela nxa khuluma ngezekhetho ngazokuphuma abantu bekhulisi yaezetha kuthi wonke umuntu beraregista abantu babukela ngokuthi ayiningi labantu aphuma ngokuthi okukhona labefika babone ngokuqhubeka.
Lanxa umkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho oluzayo kuqhubeka, bakhona abantu abasoze bazihluphe ngokuvota ngoba akula nguquko ezaba khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ziyanda izehlakalo zokutshaywa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa lamalunga ezanu-PF. Kugwalo esanda kulwethula inhlanganiso le ithe kulabantu abangamachumi amathathu lane abahlukuluzwe ngabasekeli bezanu-PF kumabasa ngenxa yokuthi bebegqoke impahla elempawu zamabandla aphikisayo. Iningi labatshayiweyo ngamalunga e-MDCT. Ngolwesihlanu khona amapholisa ahlasele amalunga aleli bandla agoqela unkosazana Thokozani Khupe eLupane awathela nge-tear gas. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela.
Uhulumende wezanu-PFela sesebenzelana njalo labantu bakho ukuthi abantu nemisebenzi eyizalo nje kuphela eqhubekela phambili ngomkhankaso ukuthi selabantu nje ukuthi bangaphathisa ngawo zekhetho besabe ukuthi semathi. Kolokho mbona engani kuthekisa ukuthi ukhetho luka 2018 luzaba nokufundwa ngokukhulu kakhulu sokufanele ukuthi namanye amazwe lama-organization akhangela ngezokuthula njalo alisana lokuthi kube amalunga labantu akhangele kahle sofanele ukuthi kathi sibaqale ukulungiselela ukuthi babe khona ekhethweni luka 2018 ngoba yikho lokho kuphela okungenza ukuthi abantu babe lobubelo kungafiwa kangako ngokhetho lo.
Amapolisa wona kuyini okungenziwa ngawo ngoba sesike sabona kanengi sibonile njalo ngolwesihlanu ehlasela abantu be-MDC abagoqela uThokozani Khupe ebathela la nge-tear gas.
Ngibone ngani mina abantu beZimbabwe sekufanele ukuthi labantu abamabandla aphikisayo kahle kahle ababefuna ukukhankasa njalo abasengozini yokutshaywa ngamapholisa kumbe eyokulinyazwa ngamapholisa sokufanele ukuthi bahlale bekhangelisisi bevula amehlo belamafoni afana lama-smartphone ukuthi lanxa sokunjani bathatha amavidiyo betshengisa amehlo amapholisa loba nguphi nguphi uyabe khona ngoba mbona ngani khonokho bangaqala ukwenza kathesi sesekhathana lokhetho luka 2018 amapholisa azabakwazi ukuthi ngempelampela abenze udlakela abengamapholisa bazaphuma kwelinye ilanga kwenye imini njalo bangagcina behlangane ne-justice bangagcina ngelinye ilanga bebizwe ngamagama kwathiwa wena wathi abantu endaweni eyinjelenjelenje ngesikhathi esithile khonokho mbona ngani kungasiza abantu kakhulu ngoba ayikho enye indlela esinganqanda kumbe sikhuze ngayo amapholisa ikakhulu nxa besebenza elemvumele vela kupresident nezanu-PF.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Lanxa umkhankaso ukukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo uqhubeka babikwa bekhona abathi kabasoze basihluphe ngokuvota ngoba akula nguquko ababona isiba khona. Abamabandla aphikisayo balethemba lokuthi udubo olukhona elizweni olugoqela ukusilela kwemali emabhanga kanye lemisebenzi luzafuqa abantu bayevota ngobunengi. Kodwa abanye kabakuboni ngaleyo ndlela, kutsho isiphathamandla seWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Impilo ayitholakali, imisebenzi ayitholakali. Impilo isinzima esibhedlela awuhambeki. Sesikhangela nxa khuluma ngezekhetho ngathi khuluma ngabantu ukuthi siyarejista kuthiwa wonke umuntu kumele arejista. Abantu babutshela ngokuthi mina vele okukhona kathesi, iningi labantu bakhuluma ngokuthi okukhona kathesi ababona inguquko. Kulaba abantu bathi bafuna ukukhankasa ngabazoba ngazo laba abafahamba nayo ngoba yinto angalidlali ezanti. Abantu bathi bafuna okungadala umehluko empilweni kodwa kathesi isimo esikhona babuboni. Babona ngani kule focus nalana bekule mkhangelele political power but engase ilethe nguquko ebantwini ngoba abantu bakhuluma lokuthi khona thathi idola ezashindeka ngona kuthi idola abona kaliseko kathesi kodwa abantu bakunanile baphithe ukuthi idola lelo ngase zelenze lethu kwakufuneka ama-policies ayezomnika ama-economical policies ayezayenza ukuthi kube khona ukuthi umnetho wethu ithuthuze but akula konke khona so abantu besibili badangalele hhayi abalisize compare bethi andiwa kuyi-36 years ama-israelite ahlupheka 40 years so should be 4 years to come for us which is idileya kanjani wenziwa khona ukuthi abanye abantu bayakwenza ukuthi ikungani abantu bezimbabwe lokubekezela kangaka ngoba singakunanzela ukuthi umongameli wathi wona omgaba wathi esedebheni wathi wona ezimbabwe akhula ama-crisis ngoba yena kaboni umuntu omhluphayo into eziziya lokho zisira wethu ziyale okokuthi vele akusela okubambekayo kodwa abantu balokhu beqhubeka ezifinda normal sele sikhangela futhi khona mhlehlaka lephinda yomhlaka-14 ebabhase stadium i-era ejudgment yokunika i-offside ihlokomise abantu balwa ngoba umsindo waba umsindo abantu ade bezula wenene kodwa abantu ngangithiwathi yangithi focus yes uyayithandiyo bayayithandayo le ndaza abantu bashonjani bathi eziyayithandayo le ndaza kodwa ngazi same uthukuthela khonkana kubonakala nxa imali bethingekho amabhenki
udubo lonke lolo lukhona Mahlangu ubona lusenza ukuthi abantu bavote ngobunengi nabe votela utshintsho kumbe luzakwenza abantu bengavoti njengoba uyatsho ukuthi abaningi bathi kababona ukuthi kuyini okungatshintsha ngoba abantu abakhanya bezancintisa belokhu bengabantu banye
udubo leli mbona ngani lizayenza ukuthi khona ibandle libuyisa kathi zantef yiwine ngoba abantu bezantef bazahamba bevota nalabo lithana ma bathi kulimeni lezimbabwe azezivote ngoba abalankanyelelo uma abantu akhona labantu abakhona abangani bafuna ukuncintisa abantu sebekhanya kodwa vele kuyini okutho kubuyani ngoba akhangela abantu abakhona belantu arezithi kuyini okutha inkulumo ekhona ngabe emaphandleni hayi kuyini okutha vele
uNkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Onke waba ngumphathintambo ogatsha olubona ngokukhumisana umlotha elizweni njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi ukwala kwamalunga ezanu-PF awedale lephalamende ukwamukela umthetho ojonge ukuqondisa uhlelo lokuxolelana into engamelanga ivunyelwe nguZulu. Amalunga ezanu-PF ale ukwamukela lomthetho edale lephalamende ngeviki edluleyo esithi ulakho ukuvusa izilonda zegugurahundi. Umzila uthi sokudingeka ukuthi udaba lolu luhanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court.
Into esisene nje kuphela eqondileyo thina ngokubona kwethu ku-ANSA ikuthi abantu abenza amacala kababotshwe umthethwandaba omhlaba i-International Criminal Court yiyo kuphela esibona ngazathi ngangena kulolu daba. Yikho ngabo kuthiwa wantu emathebeleni nasibanyaneni kuphela ukuthi sihambise lolu daba ku-ICC bazebotshwa ngumthetho omhlaba athi ngumthetho weZimbabwe ngoba sokusobala ukuthi kabasoze bavume ukuthi kubunjwe umthetho ongakhangela lolu daba. Lathi kasikuvumeni ukuthi awukave kwenzakala emhlabeni ukuthi kunomuntu ongenza icala elingaka akuyazibophe azigwebe phezu kwalelo cala.
Ibandla lakho ikhona yini imizamo eliyenzayo ukuhambisa lolu daba ku-International Criminal Court okhuluma ngayo?
Owakhethi sisakha mayelane nokubunjwa kwaleli bandla kodwa sesikubeke somala thina ku-answer ukuthi sesidelile sesibeke phansi izikhali kule mzamo yokuthi kungaba lento nje ukuthiwa yi-national peace and reconciliation kuleli lizwe lezimbabwe phezu kwamacala enziwa ngomgabe nezanu p f yakhe emathebeleni le-midland sikufake kwakasobala ku-constitution yethu ukuthi enye into emqoka esihlukuluzayo ukuze sibumbe i-answer ngamacala enziwa igugurawundi and kasikhole ukuthi kulento engaphuma phezu kwemizamo le kade sizama ukuthi sisebenze nabanye ukuthi kukhunyiswa ngumlota ngoba ukukhumisa ngumlota abakucabangayo yinto nje okuqhubelana igwayi kathi sicabanga phezu kwalokho ukuthi onileyo kayethonisiswa yikho kasihlangani kulokho indlela kuphele ukuthi thina njenge-amfe esingaphumelela ngayo ukuthi nxa sesifakele i-foundation yenhlanganiso bese sithi thina siphumela phansi ngabameli babantu bemathebeleni ze-midlands kuphela simela phansi sithi sifuna icala legugurawundi liye emthethwandaba bathemba ukuthi amanye amazwe ikakhulu ilizwe elifana le-Britain labo-Canada labo-America ababona lesi sida senzakala kodwa bakhetha ukuthi bakhangele eceleni icala leli lenzakala lina Britain yini lalisanda kuphuma ukuphatha leli lizwe cala esincedise ukuthi sithole i-justice phezu kwabantu bethu abafayo
ibandla lenu limi ngaphi babamzila kudaba lokumanyana kwamabandla ngaphambilini kokhetho amabandla aphikisayo
ngirakele kubeke sobala ukuthi bona abanazi isikhathi sokuthi una bethonisa amacala enziwa kudala kuba sobala ngakithi ukuthi abaningi babona laba bantu abathi bona bafuna ukuthi bamanyane kabafuni ukuthi thina silingise isinto zemathebeleleni phezu kwendaba yegugurawundi sizakhuluma indaba yemsebenzi la mathuba nje lapha kwelakithi ukuthi abe ngawo abantu abahlala emathebeleleni asiboni ukuthi utshwangirakho ngumjuru kumbe umnandakwa kumbe utentayibiti nxa kuyukuthi into lezi zabazivumi zingekho enhlelweni zabo hhayi thina kasikho siza kumasoto
umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngomkhokheli webandla le-ANSA. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we-Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Zulukandaba lingalithona njani lapha elikhona khonangapho ngemakhaya mina lapha-ke ngiyaphila ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokungenwa komfelokazi kambe lokhu kusayenzakala yini kumbe akusenzakali nginenhlanhlalo ngokuthi ngilo mama lapha unkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu lo mnumzana uSiso Ndlovu odabuke elupane kodwa-ke uhlala eJohannesburg baba Ndlovu kunjani
ngiyaphila bakudume njani
hayi mphile kakhulu ye Mathebe kunjani mama
aphila baba ubeinjani
hayi siphile kakhulu ngiqalise ngawe baba Ndlovu nxa sikhuluma ngokungenwa komfelokazi wena uyakusekela kumbe akusekele yini khonokho
hayi mina ngibona kuyinto vela ngithi yayikhona ekadele endulo so angiboni ukuthi kushintsheni mina umfelokazi uyamngena ma ngabe kuwukuthi uthandile kale kungena umfazi womfowenu ona umfazi womfowethu uthandile ukungena agcine iy'ngane zami angiboni inkinga yakhona
mabhoqo nantu udaba lapha uyamuza ubaba lapho uyaquthi hayi ukungenwa komfelokazi yena akaboni kule nkinga khonapho
uqondile kodwa sesikhane umuntu uhlale esiphila phakade kadesi kakhuluma ukuthi aloyengcelaza kuba kubi ukuthi abantu bakhobengena nabengadingisisanga ukuthi isimo sabo sime njani kodwa eceleni lokuthi umama usekele abantwana baswele ongabagcina kuba kuthe nxa omiso omncane bengena egumeni bezomgcina lwana umama kodwa-ke ngicabanga ukuthi sowufuna yena umamalo abe muyofunalo ukungenwa akube ngenxa yokufuna hhayi ukungenelwa okuthaba kulowo muzi bathi angafuni
mbuye kuwe baba Ndlovu uyezwa lapho umabhoqo uyakhuluma ukuthi umama kumele abe efuna ukuthi akwenze khonokho kodwa wena ngiyakubona sibili ngesintu uthi hayi kumele angenwa kuphela noma kunjalo
hayi khona awukwazi ukuthi umngele engafuni angithi ngifana le ntombi uyayithanda ma ingafuni ayifuni so mina into engingayisho nje nami ukuthi umama wasekhaya ma ethanda ukuthi mina ngingamngena akunankinga ngiyangena ngigcina abantwana bomfowethu sekuya ngaye ma ethi yena akafuni angabanjwa ngamandla futhi ahambe aye lapha oyabe funa othanda khona kodwa-ke ma kuwukuthi nawe uyavuma hhayi akekho umuntu okufanele abeke umthetho ukuthi makuyenzisa ngoba vele into iyayisenziwa kudala hhayi kayiqhubeki isenziwa ayikho into eshintshileyo abantu nje ukuzalwa kwabantu kodwa abantu ma kungamandebe vele kusase ngamandebele vela kudala ukuthi izalo eyodwa
mhm mabhoqo kunapho ke nxa usizwa lapho uyakhuluma ke umnumzana kodwa ke nxa sikhangela phambilini abantu laba babe vele bengathandani yini umuntu engakabhubhi umnikazi womfazi
ukungena lokuganga izinto ezimbili ezihlukeneyo nxa babevele bethandana umufi esaphila babeganga labo babexhwalile yikho kuthiwa yokuthinta ithunsa mhlawumbe umne wabuyabengekho esimazweni akhatshana so kuthiwa umna wakho ubeleke ethinta ithumuhla laphekhaya kwazibonakala kodwa lapho kuthiwa ngokungena phela ukuthi uyade sekwenza sobala egcikini ukuthi sengigcina abantwana bompoyo seyitheki khona na ufuna yena umama lwana akushise khonokho ukuthi uyafisa ukungena abe sezesitsho nemithetho yakho ukuthi hhayi babomnane asihambe enew start siyethe silidwa siyekhangela igazi lethu ukuthi lini njani ukuze ukungenana kwethu lokhu kungabi zikho ezela kube ine sengigcela igciwane ngingazigulisa umama mncane ngapha ngikhaya kumbe ngothwele igciwane lakho ngapha lomama mncane ungazingiseda mina sabele ngigcine abantu abamasebetiwe nguyise
siyakuzwa kakhulu-ke mabhoqo kuthi isikhathi sesesidliwa nguwe bala khonapho-ke baba Ndlovu utsho lokuthi wena ungathiwa yenza khonokho ungakwenza yini kumbe ugcine sosiya le new start lapho besiyakukhangkhakela igciwane kambe kungayenzakala kunjalo
yube lento ekhulumeke mama ngeke ngiphikise ivele ngoba ukhulume kahle impela kodwa-ke angisho nami ukuthi mhlawumbe sifanele ngifake lamawali ma kuwukuthi sivumelane ukuthi siyotheka igazi sihamba siyotheka igazi siqhubeke siyahlala nomama
ye siyakuzwa kakhulu vala ngamafitshane mabhoqo siyamuzwalo-ke ngunkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu njalo lapha silobaba uSibusiso Ndlovu yena udabukela upane kodwa uhlala eJohannesburg kulezi nsuku lingathinwa lapho sasambongile bantu
siyabonga
lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo ngolivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube Philand
siyabonga jaheli dala sizwe uhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikobe namhlanje ngibe lenhlanhla lokuxoxa lomhlabeli womdumo wekwaito le-hip hop olengoma edumayo emphakathini uChris Ozzy Oz bengifuna ukuzwa okuningi ngale ngoma yakhe engaphansi kwesihloko esithi amantombazane njalo ukuthi uzabe ukhisha idlalade elikhangelelwe ngabantu abaningi emphakathini nini
bagqela amantombazana bafuna ukuzimisa nathi
ngiyakwamukela kuhlelo Chris masiyihlabe le ndaba sitshele okuningi ngale ngoma
ya amantombazana isashwala ingoma ehluphile like manje egadi lami ihluphile kobulawayo sihluphile lapho ngasefoi sihluphile ngaseswankereni and then le namba ngiyirekhode nyenza ikholabho no-SQ
kuyini okwawenza ukuthi ukhethe u-SQ
ngiso far bengakabi ne-collabo estrong namajida ase-RR and like u-SQ istanda sakhe ngiyasifila blind so bembona ukuthi kungcono ngenza ikholabho naye
uyazi le ngoma ingishaya ngaphakathi umdume otshiyeneyo uyazwakala ngizwi kwaito njalo i-hip hop akungichasisele ukuthi ingoma le umdumo bani
i-hip hop kwaito
ngiyaqala uzwa ngalo mdumo ungathi nguwe odumayo kakhulu ohlabela ngalo mdumo
ya ngiyabuza mpintsha ikhasi rap kuzwa lana
okay mnandi masiqhubekele phambili kuyini okwaphefumula ukuthi utshintshe from being a dancer to ukuba ngumuntu oculayo ohlabele umdumo we-hip hop lekwaito
ya ngikuthi like bese ngingene kakhulu kwi-industry yokujayela yabona mfethu so ngabona ukuthi kungcono manje sengikhulile yabo kumele ukuthi like upgrade ngihlayela so ngabona kungcono ukuthi manje kungcono ngiphushe i-hip hop yabona
kuyini owaphefumula le ngoma why amantombazane
ya la uyazi it's all about girls mpintsha like ekhaya yabona ukuthi mini support kakhulu amantombazana banganya kakhulu so ngibona ukuthi this time ungcono njani ngibafakela uculo le grand yabona bashiphela inamba for ukuthi ngibatshengisele ukuthi nabo babalulekile kimi empilweni yami yabo
ngemva kokukhipha le ngoma ukhangelele ukukhisha idlala dena
no I'm actually dropping a EP
ungitshele phela ngamafishane ngale EP yangona
yeah ngile featuring lo Kelvin the featuring lo SQ and the featuring lo Nyasha Chimbe featuring le Mikomba lenye intwana okuthiwa ngu Baby Joe lenye intwana okuthiwa ngu Mark Faye like amajita pusha industry ngayo I'm trying to feel myself see and this is the big of
myself but ladies and gentlemen since I'm here I love it to feel le EP yangkhona usuyinikezile isihloko na
yeah kuzolunga
kuyini okwaphefumula isihloko leso
le kuzolunga ilike ukuqinisa like amajide like ukuthi like now usebunzimene awukhethelekile ngaba ngontombazana ngaba lijida like yathola ukuthi kunabantu abavayisicelo namapapers akha grand udinga isipana ositholi uyahlanganisa yahuzuka so like leso ngikhipha ukuqinisa labantu ukuthi no mpintsham ungaba usebunzimene ngaba kunjani mfethu akuhlangani but just ithemba ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga
ukhangelela ukuyikhipha nini le EP?
EP like ngiyayidropa like end of this month.
Uzabe ukhiphi ingoma entsha na ungakakhiphi idlalade lakho?
Yeah, looking sa plana but like okwamanje safocuse ngoba ngifuna ukwenza i-video for the for i-track lelo mantombazana. So sazama ukuthi ngihlanganise iyenze ngichankurale sangane leya ngijalela phansi but emalangeni. So ke sazama ukuhlanganisa mntjana.
Amantombazana ayafunakala na for i-video yakho.
No, obviously amantombazana. Ngoba like vele ikhuluma ngamantombazana so ngizomixa like amajida lamantombazana.
Abantu abafisa ukuthola umculo wakho bangawuthola ngapi?
Yeah, izoba khona ku Facebook and lalabo bazofuna imamela like SoundCloud izobe ikhona futhi and then like yeah, ngasho kanjalo mntjana.
Hayi mfana kithi ngiyathakazela ukuphumelela kwakho okwenzakala emphakathini uyaduma ngempela wathi ngithi amhlophe mfana kithi kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi sekumele ukuthi sivalelise abalaleli olivalelisayo nguChris Ozzyoz lo Mike Hobe ngizalishiya la nengoma yakhe edumayo emphakathini engaphansi kwesihloko esithi amantombazana bafuna ukuzimisa nathi baqwela amantombazana
Siyabonga Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ukungwamukela kuhlelo lami ndingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele wuphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngeqemba ngikhangele kwabaseRoma chapter 5 verse ngeka 4 sikhangele iqemba ithi yona iverse ka 4 lo 5 lithi yona ukubekezela kukhipha ubumeke emuntwini ubumeke bona bukhipha ithemba ithemba-ke akusheze lithi yangini ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthole uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu ngomoya wakhe oyingcwele ngifuna ukukhuluma ngokuthi abantu abaningi ngiyananzelela ukuthi bengangena emimweni enzima umuntu uyalahla ithemba ikanti siyananzelela ukuthi ukubambelela nokuba lethemba kuyenza ukuthi umuntu isimo sakhe kunti kumbe ngathi ukuba nguye kwakhe kuphume kube ngigceke ilizwi kankunkulu lapha lithi lona ithemba alisheze lisiyangise ngenxa yokuthi uNkulunkulu ufake uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu le mdalo iqakathekile ngenxa yokuthi into eyenza ukuthi umuntu alahle ithemba ukuthi uyabe selahle ukukholwa kuNkulunkulu njalo umuntu ulahla ithemba ngenxa yokuthi uyabe selahle ilizwi likankulunkulu uyabe engasathembi ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuphutsha ulutho lele ake emthembise lona kumbe ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuba
nempendulo ngomumo umuntu awengene kuwo. Ngakho ithemba liqakathekile ayikhona kuphela emuntwini, kodwa ithemba liqakathekile esizweni. Thina njengabantu beZimbabwe singene phakathi kwesikhathi esinzima kakhulu. Ngikhuluma khona manje ngiyambona imidende abantu belayinge emabhanga bedinga izimali. Njalo kathesi izikole zithe zivula, mbona imidende yabantwana abathembekisiwe kuqala babuyele ngekhaya ngenxa yokuthi bengalazo imali zokubhadala. Konke lokhu kuyayenza ukuthi abantu balahle ithemba. Ngicabanga ukuthi kambe umumo wethu uzatshintsha yini. Manje namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi hawu ithemba kalibe khona bazalwane, ngenxa yokuthi lasibizwa nkulunkulu ukuthi siyabale themba asoze siyangeki, ngenxa yokuthi unkulunkulu yena wethembekile ukwedlula thina. Singananzeleli ukuthi ilizwi kankulunkulu liyathengisa ezigabeni eziningi. Sasibona u-Abrahamu iseleminyaka efika 99 nomkakhe uSera esiyemdale kokuthi ngemvelo kwakungasoze kwenza ukuthi abe lomntwana. Kodwa ilizwi kankulunkulu lithi kalahlanga ithemba. Siyambona ukuthi kulobufakazi bokuthi uSera wagcina ethole indodana othola u-Isaac. Kwaba yisimanga esikhulu kakhulu, kodwa kungenxa yokuthi azange alahle ithemba. Njalo siyakwazi kule zinto eziningi esizinanzelelayo, njalo kule bufakazi babantu abaningi abangani bafike lahle ithemba, kodwa uNkulunkulu wabaphutshisa. Lapho ngakukhangela bona abantwana baku-Israyeli, siwabona behlala iminyaka edlula 400 years besekugqileni. Uma ukukhangela wacabanga ukuthi abantu abazaze beyekufa isize lethu izaphela, kodwa ngakukhangele kathesi u-Israyeli ilizwe elinkalakatha, ilizwe elinothileyo laphuma ekugqibeni. Ngakho-ke namhla ngifuna ukukhuthaza ama-Zimbabweans ukuthi singalahli ithemba. Ngikhuthaze abalaleli bethu besezindlini kumbe uyagula kumbe ilo mumo esikwenza ukuthi ubone ngani usidangele, sibona ngani akusoze kutshintshe. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi ngoba le themba uNkulunkulu uyakwanisa ukutshintsha umumo lo phakathi kwabo.
Kuyigqibe mfundisi.
Namhlanje ngifuna ukuthandazela abantu abasezindlini abalaleleyo ukuba namhlanje uNkulunkulu avuse ithemba enhliziyweni zabo. Lokukholwa ukuthi yena uyakwanisa ukuthi aqinise lokho akuthembileyo ezweni lakhe. Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu olaleleyo olalele kule program. Siyamthandazela ukuba kulabo abagulayo baphilise, kulabo asebelahle ithemba banike ithemba, kulabo uNkulunkulu asebecabanga ukuthi impilo yabo isiphelile banike impilo entsha ngegama likaJesu. Baba, siyathandaza, sithandazela abatsha, sithandazela omama, sithandazela obaba, bakhuthaze kuthaze isizwe seZimbabwe sibe kwazi ukuba ikusasa yaso iza kuba ngcono ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu asibusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi lamhlanje nje kulilanga langesonto. Ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezanu-PF. Lanxa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo uqhubeka, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokuvota ngoba kungela nguquko ezaba khona. Hayi-ke kwanelo kwalamhlanje, sihlobo esithandekayo, asibeni sonke kuhlelo lunye ekusasa. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.